Ukwehla kwentengo yamafutha ezimota kunye lezinye izibonelo kwezomnotho welizwe kungaba kutshengisa na ukuthi umnotho welizwe ususiba nganeno kulandela umbiko kamongameli Mnangagwa. Lo ngumbuzo esiwubuze uZulu Mathupha labosomabhizimusi ukuthi bawubona njani umnotho ikakhulu nxa kuqathaniswa lokwenzakalayo. Umnumzana Emerson Mnangagwa egcotshwa ukuba ngumongameli wazisa ukuba kumalanga alikhulu alandela ukuqala umsebenzi wakhe kuza kuba lempawu zokuthuthuka komnotho welizwe. Kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi akula nguquko isibonakala.
Iqiniso lishiyepha njengemathebhelele nje ngapha akula lutho lushintshileyo. Imisebenzi lokhu ingabonakali. Imali lakho kulokhu kusakhanya abantu belako kusala izimali zangikhona. Into lazo intengo zangikhona nazo zonke phezulu bonangale. Akula lushintsho esilubonayo sibili. Ngokubona kwami ngibona ngani engxenye ngaya kuma-elections lawa azaba sisifo. Then it is clear how we are going to see things on a low. No, we into one in a lady, and I wouldn't be a gingerly. In Chinchy Kanda, we feel a little bit of a rubber learning tablet. So, we end up into we look with animal police on a few distances. If I see some reforms, then it is some of my elections and
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi umlomo kamongameli Mnangagwa awugcwalelwa mfula yikho uyakhuluma nje kuphela.
Umnotho welizwe ulokhu phansi okumangalisayo kodwa ungabe uthuthuka emlonyeni kapresidenti uMnangagwa. Emlonyeni hayi, uMnangagwa ubukhali kodwa ekwenzeni hayi kakulanto ayenzileyo. Njalo abanye abanjengathi asikhangelelanga ukuthi angenzani ngoba i-37 years leziyana nguye phela adincedisana lomgabe ukubulala le economy. Pho angabe ezayilungisa njani njengoba lo mbuso lo ekuwuthatheni kwakhe kakawunikwa ngabantu kanye ezandleni. Uyakwazi ukuthi kube lokuxabana okukhulu baze abebutho bangenela bamncedisa ukuthi abe kulowo mbuso. Labantu nje abaningi abanjengathi kasikamboni njengomuntu okuthiwa hhayi nomuntu sibili lathi singahlala sizinze ngoba umbuso lo kakabi lawo njengana siya kuma-elections ukuthi umuntu wonke nje amazwi wonke lanxa ethembisa ngomlomo kodwa ku-ground hhayi kakulala nto asebeyenzi.
Ilunga ledale lephalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda uthi akula nguquko ekhona elizweni ngoba konke okuncane okwenzakalayo lanxa kumele kwenzakale njengemfanelo kubonakala sengathi kuyabukeka.
Okwakuqala umbono wami uqalisela ekuthini nxa sesithi sokube nguquko kanti bakuvele komi njani izwele lokho kungakabi le nguquko yena le silinga ngayo. Okwakuqala into esiyaziyo ukuthi intengo yezinto elizweni liqansa mhlawumbe ngeviki nangeviki. Okwesibili akade sikunanzelela ye intengo yefiweli ibiphezulu ukwedlula amanye amazwe ahlanganisa izindawo zambia nabomalawu. Bekungcono emntwini ohlala endaweni enjengasefolos ukuthi ehambe edinga ifiweli ngezambia kulokuthi ethenge ezimbabwe nxa yentengo yezimbabwe. Siyananzelela ukuthi imali imzila emabhanga yikho okade vele kuyimpilo kade ikhona isikhathi sonke. Siyananzelela ukuthi imali emabhanga ibingatholakali, imisebenzi ibingatholakali, amafektari ebevala. Khathesi inokukhona ngizile edolobheni leHarare khathesi imizila emabhenki kayikapheli ilokhu ikhona. Izolo bengobulawayo kuhambe ebhenki kobulawayo ngithole abantu benyathelana begcwele indawo yonke bedinga leyo mali yokuthi beyithole. Ungangena phakathi imali akade itholakala ngama-$30. Okutho ukuthi entweni zemali akukabi lo lutho solutshintshile eZimbabwe. Imizila ilokhu ikhona, ilokhu ikhona injalo abantu belokhu belala emabhenki. Singakhuluma-ke ngokwefiweli. Ifiweli nje okwenzakeleyo ukuthi ifiweli yethu ibidura ngenxa yokuthi uhulumende ubethatha umthelo omningi kufiweli. Khathesi-ke into ayeseyenzile uhulumende yikwehlisa umthelo okade ewuthatha kufiweli. Kodwa kusitho ukuthi intengo yefiweli yehle ngemali yona leyo ngesilinganiso sona leso uhulumende ayehlise ngayo somthelo wakhe. So akula lutho olukhulu oluthintileyo kwifuel yethu. Kodwa ke siyakwazi ukuthi ifuel ngeyinye yama-contributors totally expense ikosi yokwenza ibhizinisi ngaphakathi nakwelizwe. Siyanazelela ukuthi ukwehlisa lokho akwenzeyo uhulumende mhlawumbe uzanceda. But ukwehla kwakhona lakho kayehlanga kangako akula lutho sibili osingalubhala siluthi kwenzakala into emangalisayo yehlile ngesilinganiso esiphansi kakhulu okokuthi i-impact yayo kumkhonomi wonke angiboni ukuthi lingazwakala ngokuphangisa. Ama-companies asevulile kasikawaboni imisebenzi lokhu ingatholakali. So umkhonomi-ke esikwaziyo nje sokuguqukile ukuthi sokulokukhuluma okuningi okuvela kuhulumende kokutshengisa ukuthi khona uhulumende uthi yena kulezinto azenzayo kumbe kulezinto afuna ukuzenza kodwa ku-ground esibili phansi hhayi kanti akukatshintshi lutho. Into lokhu zifanana abantu beZimbabwe lokhu basebunzimeni imali kabayitholi imisebenzi kayikho abantu lokhu behlupheka awukabi lenguquko ekhona esingakhuluma ngayo kwezomkhonomi.
Kambe kungakutshengisa na ukubana umnotho usunganeno nanku imali emabhanga lokhu ingatholakali njalo lempahla ezitolo lokhu intengo icansa.